o e indebele
amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Lamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Udaba lolu olwe maintenance of order bill ludaba kade lohleli ziluzahlupha ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi imiqondo yamabandla akuphalamende iMDC lezama iPF ngabantu abacabanga imicabango etshiyeneyo. So ngakho nje besikhuthaza ukuthi ngabe uthiwa abayenza kuphele masinya
umthetho osalolonga owe maintenance of peace and order bill okhangelelwe ukuthatha isikhundla soyiphosa wamukelwe ngembono ehlukeneyo ngamalunga edale lephalamente.
Adibona manje loluhlu lukhathazile sibili abantu sebethwele nzima kubonakayo wonke ijekile le sibili sekule lokuzini luba sivalela amanzi for 3 days every week and abantu sebethwele nzima lapho abathatha khona amanzi ukhathana nezikotshuko amabhodi la amaningi angikhulu afile.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokuthi zibhekane lobunzima ngalezi nsuku ngoba ngapho zicitshelwa amanzi okwesikhatshana eside ngakwelinye icele zicitshelwa amagetsi insuku zonke. Umeli weGlenview South etalele ePhalamende unkosikazi Vimbai Tswangirai Java wendodakazi kaMoyi umnumzana Morgan Tswangirai ulalisiwe esibhedlela ngemva kokulimala kakubi engozini yemota izolo ebusuku eKwekwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo weStudio 7. Umthetho osalolongwa owe maintenance of peace and order, iMopa Bill, okhangelelwe ukuthatha isikhundla sowePhosa, wamukelwe ngembono ehlukeneyo ngamalunga edale lePhalamende. Ngaphambilini kokuya kwethulelwa uZulu ezabelweni zonke zelizwe ukuze laye aphe imbono yakhe ngawo esikhathini esifitshane esizayo. UGibson Pepe usethulela loludaba ngocweleyo.
Umthetho lo ukhangelelwe ukuthatha isikhundla sowe Public Order and Security Act PORSA wona oncindezela ilungelo likaZulu lokubuthana. Lokhu kungezwani kwamalunga edayela ePhalamende ngalolu daba kuphume egcekeni namhlanje emhlanganweni wekomiti ebona ngokuvikelwa kukaZulu e-Defense, Home Affairs and Security Services Portfolio Committee oqhutshelwe eHarare. Ibhilile ibikwa iqhubekele phambili ngokunikeza amapholisa amandla okuthi avumele loba ayalele ukuqhutshwa kwembuthano yabantu abedlula ithumi lanhlanu 15 kanye lokutshengisela. USenator Theresa Makoni owebandla le-MDC emele iHarare Metropolitan uthi akula nguquko elethwayo ilumthetho nxa amapholisa ezaqhubekela phambili elamandla okuvumela loba okwalisa ukutshengisela kanye lokubuthana kwabantu.
The police is the authority responsible for these things. Can give or not give?
Amapolisa aphiwe njalo amandla okuvumela loba ukwalisa ukuqhutshwa kwembuthano. Ngokubona kwami, nxa kungaqhubekela phambili kunjalo, utsho ukuthi akula nguquko ebekhona phakathi kwebhili le lomthetho wePhosa. Ngibona kungani amapholisa aphiwe amandla amaningi.
Kodwa omele imango edayela ePhalamende engowezanupf umnumzana obedingwa Mguni uthi kuqakathekile ukuthi amapholisa abe lalawo mandla.
Clause leyi ekhona kubhili yethu leyi inhle ukuthi wonke umuntu ofuna ukwenza umhlangano akuyona ama-political organizations kuphela, ama-church, ama-weddings, i-gathering elabantu abayedlule ishumi lasihlanu, more than 15, kabaye emapholiseni bekhuluma ukuthi ngelanga elithize sifuna ukuhlangana. Lokhu kunceda amapholisa ukuthi abone ukuthi kunokuthula kuleyo nhlangano, kuleyo mbumbano, kuneyo mbumba. Ngoba kungenzeka ukuthi kutholakale ukuthi kunabanye laba bafuna ukwenza olunye ulutho eceleni duzane na leyo nto yenzakalayo engadala ukuthi kube nomsindo phakathi kwabantu kube nengxabano ebantwini.
Uqhubekele phambili ethi uhulumende weZANU-PF uzimisele ukuguqula imithetho engahambelani lesisekelo sombuso.
Ziningi izinto ezitshintshileyo ngoba we are aligning in i-constitution to iposa yethu entsha, ibill entsha. Ibuya lokuthi sithethe okuningi ku-constitution okuthi njengokuthi khona abantu bakuncomile lapho ukuthi ma abantu beza demonstrator sekumele ukuthi kube kuyenzwe kuqala vele bekungeke kuvunyelwe yoni demonstration amapolice bepiwa amandla ukuthi aasese abone ukuthi can this happen or not. Kodwa ngathi notification according to the constitution and then a lay bill yakuvuma they must be notified kuphela nje 7 days.
Ingcwethi kwezomthetho umnumzana Max Thole uthe kumele udaba lokulungiswa kwemithetho lwenziwe masinya ukuze uZulu enelise ukukholisa amalungelo.
Ye udaba lolu olwe maintenance of order bill ludaba kade lohlezi luzahlupa ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi imiqondo yamabandla akuphalamende i-MDC leZANU-PF ngabantu abacabanga imicabango etshiyeneyo. So ngakho nje besikhuthaza ukuthi ngabe kuthiwa abayenza kuphele masinya ngoba iminingi imithetho esafunakala ukuthi bayenziwe be-aligned to i-constitution yethu. Ngakho-ke besingathi nxa o-MP laba bengenza masinya into zabo kwenzela ukuthi eminye imithetho la ithole ithuba lokuthi ilandiswe mayelana lesisekelo sombuso.
Miningi imithetho esimelele kulungisiswa lidala lephalamende ukuze ihambelane lokumunyethwa yisisekelo sombuso welizwe. Kodwa abaningi bathi lokhu kakuthatha isikhathi nxa uhulumende ezimisele ukunikeza abantu abalungelo abo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezemithetho nyakenye luveze ukuba kule mithetho efika amakhulu amane 400 emelele ukuguqulwa ukuze ihambelane lokumunyethwa yisisekelo sombuso welizwe esalotshwa ngo-2013. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Umeli weGlenview South edalele parliamente unkosikazi Vimbayi Tswangirai Java oyindodakazi kamuyi umnumzana Morgan Tswangirai ulalisiwe esibhedlela ngemva kokulimala kakubi engozini yemota izolo ebusuku eKwekwe. Ababili abakade behamba lo nkosikazi Tswangirai Java njalo bengamalunga ebandla leMDC njengaye ababalisa umnumzana Paul Rukanda lomnumzana Tafatsa Munzwa bahle bafela kulingozi. Isikhulumeli seMDC umnumzana Jacob Mafume utshele iStudio 7 ukuthi lanxa unkosikazi Vimbayi Tswangirai Java esesimene sibi balethemba lokuthi uzasila. Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa uthe udanile kakhulu ngokubhubha kukamnumzana Rukanda lomunzwa. Uphinde wabonga odokotela labongi beKwekwe General Hospital ngokwelapha unkosikazi Tswangirai. Umongameli Emerson Mnangagwa laye wethule umbiko ekhalela imuli zalabo abatshonileyo njalo efisela unkosikazi Tswangirai Java ukusila ngokuphuthuma.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Umutsho othi uza kubona okwabonwa ingidi ubuzwa kuzakhamizi zedolobho lakoBulawayo kulezi nsuku zona ezithi ngapha zithwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamanzi zibuye njalo zibhekane lokuvalelwa amagetsi nsuku zonke. Amanye amalokitshi agoqela elesizinda aselamalanga amathathu engelamanzi. Umanisipala wakoBulawayo uqale ukuvalela izakhamizi amanzi okwamalanga amathathu elandelana ngeviki kumaviki edluleyo njengendlela yokuwalondoloza ngoba isesilela emadamu aleli dolobho. kwamanye amalokitshi amanzi ahambe namhlanjalo azaze aphenduke ngolwesine kumbe ngolwesihlanu. Iningi lithi lokho kumfaka engozini yokuhlaselwa imikhuhlane ehambelana lengcekeza efana lesihudo se-cholera. Wodwa amanisipala yena uthi akulalutho angalwenza ngoba amadamu asesitsha. Sixoxela sakhamuzi sesizinda umnumzana Raymond Piri.
Adubo lamanzi loluhlu lukhathazile sibili abantu sebethwele nzima. Kubonakayo wonke jikelele sibili sekule lokuzini libasivalela amanzi for 3 days every week. And abantu sebethwele nzima lapha abathatha khona amanzi kukhashana nezikotsho amabhozi la amaningi angikhona afile sabaningi basebenzisa esikolweni izikolo zangikhona ezinye zikhatshana and kuyabe kulabantu abaningi manxa kuyikuthi avukanga kuseni nxe ngama-4 o'clock hhayi yathola mzima sibili yahlala ungagezanga vese singanisi siyizibhonda lapha ekhaya thina.
Ligcine nini ukuba lawo amanzi?
Sigcine ngesande amanzi ngesande sobathi khona engxenye abuya kusasa ngo-Wednesday ntambama.
Uthi ukuthi ngesonto ngomvulo izolo namhla ngolwesibili kalilawo amanzi aphuma empompini?
Yona even itonti lamanzi ngitho awula lutho sibili. Even itonti ikuhle uvalwe vele ukuthi kuthi ngivuke kungela lutho yona ithi awungazi ukuthi umuntu uthakula amanzi hhayi hhayi angazizabe uthathe ngaphi. Ayabethatha izibhoronini zona lezi zikhatshana zona lezi but wona uyafikisa ngapha amanzi angikhona. Inxesabe sile mgqomo owodwa nje wokuthi kunabantu bengafaka mbi ezambuzini uhle uphelele khonapho vele ha 2 days lezi uhlale ungela amanzi thuna ulayinile khona ngali ukuthi uzuze amanzi okuyenza njani okupheka kuphela.
Ezambuzi lapha lenza njani pho?
Ezambuzi lapha kunzima sibili ha akukhulumeki sibili ngoba ungakhangela lapha kuloku ngamaganga lokho kuseceleni lapha uyasica abantu sebequthile khona ngale emaganga lokusemakhaya sibili hawu lokungcolile egangeni lapha vele abantu becutha khona ngale emagangeni khona ngale sozinceda ngoba into leyano ngeke wayivikela phela xa isikuyile phela.
Akusoze kube le mikhuhlane yini efana labo cholera ehamba le ngcekeza?
Hayi soze yafike yaba le mikhuhlane. It's obvious cholera izaba khona ngoba lokho akujwayelekanga ngoba ingcekeza isikhona lapha egangeni lempukane esizigcwele yonke indawo. Liva lisayafile lelana esilijwayelele nalelana ba.
Lowo ngumnumzana Raymond Piri sakhamuzi sesizinda koBulawayo. Udubo lokucitshwa kwamagetsi oluhlasele ilizwe lonke lalo luyaqhubeka. Atshona engekho amagetsi endaweni eziningi zelizwe ezigoqela ezikoBulawayo njalo azaze ephenduke ebusuku. Inhlanganiso emela izakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association ithi iningi lithwele nzima ngodaba lwamagetsi lolo. Ngokunjalo ithi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulungisisa. Untungamile inkomo Studio 7 uxhome isiphathamandla sale inhlanganiso umnumzana Ambrose Sibindi.
Okuba kuhle ukuthi engxenye uhulumende avulele ezinye inhlanganiso zisondele esingathi nabalekela imonopoli ngoba sibona ngathi iVesa isinanzele ukuthi ivele iyeyodwa yanika lawo mandla. Engxenye avulele ezinye iy'ngadi ezingafisa ukuthi lazo zingene zinika abantu amagesi kuzenza ukuthi lolu kudaba lokusupha amagesi ube ngcono ngoba okathi esikhuluma kanje zananzela ukuthi iVesa vele iyisandla ngoba i-parastatal yona kahulumende. Izinto eziningi abazidinga ngoba abazifunayo bazidinga imali abona bayidinga kuyo uhulumende yona lo uhulumende ongela mali yakhona. So-ke sibona ngathi into ezasikhathaza sibili ngoba nxa uhulumende evele engela mali ejombe ngendlela ajombe ngayo leziveso okufana nayo la izaba lohlupho olufana nayo and futhi sinanzela uzananzela iVesa uhulumende yasebenzisa amagesi amaningi ejethile ukubhadala kwi-inkhampani usitho ukuthi sizaqhubeka sibe hlobo olufanayo. So but engavula amagesi ukuthi hhayi wonke umuntu ongakwanisa ukuthi enelise ukuthi aletha amagesi kangene la elizweni anike amagesi abantu bakhethe ukuthi engifuna ukuthi hhayi ngithenga amagesi ukuba kungenza uhlupho lube nganeno.
Zikhona kodwa inhlanganiso ezaphiwa amalayisensi okuqhuba inhlelo zesola kodwa okwaphumayo lapho yikho okungani kuyahlupha kakubonakali kuhle.
Ye uhlupho lenhlalo zaphi isola isola phela ungayinanzelela ile hlupho lokuthi bathi bona abajoyi abazingcitshi idinga imali eningi ukuzweneliswa ukuthi isola le ukwanisa ukuthi uyiqawenelise ukuthola imithini yakho alinzonke ezifuneka ukuthi iye khona isebenze kuhle. So sibona ngathi ingcenye leyo long term project but uhulumeni siyakhole ngavulela vele izinhlanzi ezimileyo ezinye ingcenye ezingaphandle kwelizwe leZimbabwe zibuye lazo zizodingisa amagesi avela abantu bathenge kiso ungasihambela lula kulokukhangela kuphela bona abesola abanikwayo futhi ungakhala kwaniwa abantu amanye amakhampani vele ale mali awayengathi ayiqedakali kahle abadonsa nzima.
Izithini izakhamizi zakoBulawayo ngalolu daba?
Kweli izakhamizi zakoBulawayo zona vele ziyakukhola ukuthi uhlupho lwamagesi esihlalo kade sikungenxa yemonopoli esilayo kodwa lazo ziyakukhola ukuthi nxa kungaba le ndlela yokuthi kuvulelwe amanye amakhampani asondele amagesi abantu bavunyelwe ukuthi hhayi wena ufuna ukukhetha ngale khetha lwana ukhethe lwana ungasincedisa ngoba khathesi abantu baba njengentamo akulapho ongaya khona sonke singabantu bezesa nxa isehluleka ifa labantu nxa ungathi zozingcono ihamba labantu ngezinye indlela izesa yesi-dictated pace khonokwana yikho kube ebantwini.
Lo mnumzana Amrit Sibindi isiphathamandla senhlanganiso emela amalungelo ezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association.
Yebo 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 mthwakazi omuhle igama lami nguMike Hobe. Ngithanda ukulinqusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 entambama. Namhla sikhangela udaba lokusetshenziswa kwenkundla zokuxhumana lokuzilibazisa as a social media ekuhanjisweni kwemibiko. Inkundla lezi zilakho ukusiza intathelo izindaba ekusabalisweni kwendaba eziphathelane lalokho okwenzakala elizweni na. Lena lisebenzisa ngayiphi indlela lezi nkundla zokuxhumana lokuzilibazisa? Nxa ufisa ukungena kuhlelo, thumeza umlayezelo kuWhatsApp kunomlayezo ethi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eFacebook eyekhasini lethu LFVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection more 8 p.m. Bye-bye.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump waseMelika uthi sizafika isikhathi sokuthi bakhulumisane kuhle labeChina ukuze kuphunywe lesivumelwano sokuthengiselana esamukelwa ngamazwe omabili. Lokhu kutsho embikweni weTwitter wethule namhlanje ngemva kokungasebenzi kuhle komkambo wemali eNew York izolo okuveza ukuthi impi yemithelo yempahla yamazwe amabili lapho ingena elizweni lokhu iqhubekela phambili okuzagcina kuphazamisa amabhizimusi. Amapolisa kweleSomalia abike ngemva yabantu abane namhlanje ekuseni ekudubukeni webhomba ebelithiwe emoteni ebichayelwa ngelinye lamalunga eqembu lamalwecacha awe Al-Shabaab esigodlweni salelo lizwe iMogadishu. Lokhu kwenzakale ngesikhathi kusabelwa ukudla kulabo abakuhlelo lokuzila olwe Ramadan. Iningi likhala ngokuthi impilo ilokhu iqhubeka isiba lukhuni ngoba umnotho welizwe ulokhu usiwa njalo ukuswelakala kwamafutha epetulo lamagetsi sokubangile ukuthi kube kubi ngamandla. Abachayeli bezimoto abathi sebetshona befolele amafutha epetulo emagalajini okuphazamisa imisebenzi kanye lamabhizimusi abo. Lokhu kwenzakala intengo yempahla ikhuphuka mahlayana njalo le misebenzi iswelakala. Isiphathamandla sebandla lezaphu uDokotela Strike Mkandla uthi uhulumende kaMongameli Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe.
Ama investors ayakubona ukuthi ilizwe kaliphathekanga. Yikho ke akula confidence nasithi thina kabathembi ukuthi uhulumende le uzaphatha izinto ngendlela eqondileyo. Thina ngapha ke esikubulawayo la kuyazikhanyela ngoba ama industry asisiba ngamasonto akula lutho olutshengisela ukuthi kulo lutho luyaphambili. Njalo abantu abahlala kulumango kabakhanye ukuthi bona bazazuzani ekuguquleni lokho okukhulunywa ngakho. Kusiya ngokuya ngabe kuvele kuqale kwahle kwalunga izinto ezinjenge-devolution masinyane abantu bangene kukhanye ukuthi ukuthula sekufikile lapha emathebeleleni. Ama-companies wonke kungabe kuyavulwa la, akukhanyi ukuthi kunomehluko oya ngaphi. Angisho ukuthi ilizwe lonke abantu bayakhala njengoba sikhuluma nje ukuthi akula fuel. I-fuel kayikho ilizwe lonke. Njalo ubusela ngabe kapheli. Akula nto etshengisela ukuthi ubusela sebuphelile. Nxa ilizwe lisehluleka ukuphatha umnotho walo elilawo, asisakhulumi ngokuthi okuzayo kuzaba njani, ngoba kuvele awuqalisi ngendlela. Utshengiseli ukuthi umehluko ukhona phakathi kwaluhulumende okhona nguhulumende kwamgali etshintshiweyo ngo-2017.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla seZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Ambrose Sibindi, usichasisela ukuthi uhlupho lolu luphatha njani abahlali bakoBulawayo.
Weli kusegcekeni ukuthi ilizwe leli xa sikhuluma ngomnotho welizwe vele khathesi umnotho welizwe usufike. Njengoba ukhuluma ngamagetsi, ngiyananzela mina ukuthi lapho engihlala khona ahambe ekuseni aze aphenduka ebusuku ngama-9 isikhathi sonke abengekho, and abantu bakhrasheke kakhulu ngoba bakhona kathi befuna ukubuyela amabhora nalaphetsheya. Sinanzela abantu bale-interest kodwa abantu beyehlekile ngabengelamagetsi. So kuyatshengisa ukuthi ungaze vele ubone ilizwe lingela amafutha epetiro, kuyakutshengisa ukuthi vele umuntu walizwe usufile. Ungabona ilizwe selilahlekelwa ngamagetsi futhi okufana nayo sokuba le-shedding esabekayo, kuthi izibona sezegcina ilizwe lifile, ngoba lezo zinto zombili yizo ezidrayivayo ukuthi i-economy ivuke iye phambili, kusetshenzwe kube le-production. Kodwa nxa usubona izimota okufanele zithwale impahla zokuthi ziyengena ema-factory kusetshenzwe, lezo mota sezithwena zisendendeni yamalayini amafiweli kule ngozi, uyebona ama-factory amanye sezehluleka ukusebenza ngenxa yokuthi akula magetsi. Vele kuyadinga ukuthi ilizwe liyasela production. So we see qinise lesegcekeni ngoba esikole lesegcekeni sokuthi izwe lifile akusela into ekhona kathesa kwezomnotho welizwe.
Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana George Mkhwananzi ngalolu daba.
Lokhu kukhomba ukuthi umbuso wezano ekhokhelwa umnangagwa uhlulekile ukuthi uthole izihluthulelo zokuvula amathuba okuthuthuka kwelizwe lokuthi likwazi ukuzimela ngenyawo zalo libuyele futhi esimeni sakudala lapho belikwazi khona ukukhiqiza zonke izinto ebesenza abantu baseZimbabwe basuthe futhi bangabe iziceli bangahambi bephethe izingcebetho. Futhi kubonisa ukuthi amathemba nezithembiso zonke bezikhona ngesikhathi kuphuma uMgabe kungena uMnangagwa ukuthi isimo sizoya sibe ngcono asephihlikile, ngoba uMnangagwa ehlulekile ukuthi aphe ithemba kulabo abantu abangabatshali bezimali ezweni laseZimbabwe ukuthi bafake imali umnotho ukhule, abantu bathola imisebenzi, izinto zonke ezazidilikile ngesikhathi kubusa uMgabe zikwazi ukuthi zihlume. Okukhona manje ukuthi amanxiwa athiwa ngumgabe aya elokhu ekhithika ilitshe linye ngalinye, uthungo lunye ngalunye, umduli ulokhu usiya uwohloka. Yikho-ke kuzodingeka ukuthi abantu bezanu bachiye umbuso, ngoba le nto angeke ilunge ngaphansi kwabo. Bavumele abanye abantu baseZimbabwe abazizwa leZimbabwe ukuthi baphathe ukuze ilizwe libe futhi lime ngezinyawo zalo.
Umongameli Mnangagwa uthi kufanele abantu bebekezele ngoba ulenhlelo ezimqoka zokuvuselela umnotho welizwe, njalo kuzathatha isikhatshana. Abenhlanganiso yeMathebeleland Development Initiative bakhuthaza abalimi labenhlangothi ezehlukeneyo ezikumsebenzi wezokulima ukuthi bazame ukuqoqa inhlelo zokuthuthukisa lomsebenzi emhlubulweni weMandebeleni ukuze bathuthukise lezi zigaba ezisalele emuva. Obathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ejonge ukuletha intuthuko emhlubulweni weMandebeleni eMathebeleland Development Initiative bahlanganise abalimi bakulumhlubulo labenhlanganiso ezehlukeneyo ezikumsebenzi wezokulima ukuze baphume lamacebo okuthuthukisa umsebenzi wokulima kulumkhono. Isiphathamandla seMathebeleland Development Initiative Agricultural Association unkosikazi Sifiso Akbetorokwa ukuthaza abesifazana ukuthi beqoqane babe ngamaqembu okungabanceda ukuthi banelise ukuthola imali zokusebenzisa.
Sinxuse ama-farmers ukuthi sihlangane kubonisane ukuthi kuyinesingakwenza esigabeni sethu. Mina njengo-chair lady ngizabe ngikhuthaza omama ukuthi siqoqane siformeni ama-organization bama-associations lapho singancedana khona ngendaba zezimali ukuthi siqalise ama-farming projects.
Umnumzana Wallace Banda ongumlimisi esebenzela ikampani yenhlanyelo ye-Sitco uthi laloba indawo yemandebeleni zibikwa zingatholi izulu eliningi, zikhona kodwa ezinye indawo ezilomhlabathi omuhle okokuthi zilakho ukuba lesivuno esihle.
IMandebele siyazi ingu-region 4 lo 5, kodwa nxa ngikhangela umumo womkhathi kumbe izindawo esengizihambile ngiyananzelela ukuthi kulezi ndawo ezijiyeneyo ezitshengisa ukuthola izulu elijiyeneyo. Ngalokho izindawo ezinjalo zilalo ithuba lokuthi khona zisinike isivuno sisebenze izinhlanyelo lezi esilezivuno esiphezulu esingathi ngama-high-yielding varieties. Izindawo engizibalisayo ngibalisa izindawo ezinjengabolosulu eBinga, onyama yendlovu ezigqagqele iBulawayo ezikumgoza district, eGwanda indawo eziduzane labo Mberengwa oDwala.
Unkosazana Yuna Dlodlo ovela kunkampani yeTotal Farm Solutions abaletha indlela zalamhla zokulima ama-greenhouse uthi abalimi bakhuthazwa ukusebenzisa lezi ndlela.
Ama-greenhouse alungeleni especially for iMatabeleland region. Selele ukuthi khona abantu beMatabeleland ba-importa amatamatisi from Harare. Bewabisa ngapha. So ungafaka i-greenhouse, you are guaranteed of ama yields aphezulu. Nxa sikhangela i-greenhouse asithi encane yethu esiyenza 120 square meters. Uyabukhayelele ukuthi khona ungabathola isivuno esingaba yi 8 tons to 10 tons for cropping season day 1. Kusisho ukuthi khona asingaba lama farmers amanenga lama greenhouse lapha eMatabeleland. Asisakhangelelanga ukuthi khona sibe sesiyathatha amatamatisi kwezinye indawo.
Unkosikazi Loveness Gatsheni, umlimi wesigodini, wamukele ngenjabulo indlela ezintsha zokulima azizwe emhlanganweni lo ezinjenge greenhouse.
Ukuthokozele namhla ukuthi kube lapha, was inspired ngezinye izinto lami ngizizule, especially into ye greenhouse le inhlabile sibili ngoba lami ngile space ngkhaya sibili ebemvele ngifuna ukusiconvert into a greenhouse. Emathubeni abomama lapha mbone ngani kusilela kuma finances. Siyazama sibili kwesinye isikhathi ukungena kwamanye ama support groups, but I don't think izikhalazo zethu zezwakala sibili.
Umnumzana Nkosana Sanboy Mpofu, umgcini sikhwama weMatabeleland Development Initiative, uthi bakuthakazelele kakhulu ukuthi abalimi bahlangane laba yibo ababalethela ulwazi njalo bayafisa ukuthi baqhubeke besenza lokhu kuthuthukiswe umkhono weMatabeleland.
So ngiyajabula kakhulu ngaleli thuba esilithole namhlanje elokuthi abalimi bahlangane lama service providers as it were, labanye abantu ababuya lolwazi lwefarming, for example the new technology from Total Farm Solutions.
Ibhanga le-Agribank lalo lethule uhlelo lwalo olokubolekisa abalimi imali ngomthelo we-interest ophansi. Abekampani ye-Cold Storage Commission labo bebekhona ngolwabo uhlelo oluzaphathisa abalimi abafuya inkomo. Ezinye inhlanganiso lamakampani ebezisemhlanganweni lo zigoqela ongwebu, Total Farm Solutions, labalimi abazimele bodwa. Abalimi bakhulume izikhalazo zabo ezigoqela izibambiso ezidingakalayo kwesinye isikhathi ezenza kugcine kusiba nzima ukuthi baphatheke kulezi nhlelo. Abalimi abaningi baveze ukudana ngokulethwa kwezilimo eziningi ezivela phandle kwesigaba loba nje bona besenelisa ukuzilimela esigabeni. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile, singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umthetho osalulongwa oyemopha okhangelelwe ukuthatha isikhundla sephosa wamukelwe ngembono ehlukeneyo ngamalunga edale lephalamente. Iningi lithi liphakathi kwelitshe lembokodo ngenxa yokuswelakala kwamagetsi, amafutha ezimota kanye lamanzi. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.